Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zinhlano kunyanga kaLwezi 2017 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazigoda emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwaqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo.
Bayaxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisela ukuvota kukhetho oluzayo.
Uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni sebezama ukuzomgenqula. Okuthengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo.
Ibandla leMDC lisola uhulumende weZANU-PF ngokubopha abantu ebethesa umlando wokuthuka uMugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ikomishini yezokhetho isithi isiqalise umkhankaso wokuhuga ontanga enkundleni zobulembu be-internet ukuthi babhalisele ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Umsakazo weStudio 7 uyakuveza ukuthi akulamkhankaso onjalo okhona. IZimbabwe Electoral Commission ikhona enkundleni yeTwitter leFacebook, kodwa akulamikhankaso eyenzayo kulezi nkundla. Izek ithi balutshona abasakhulayo labesifazane ababhalisayo. Kusenjalo kubikwaso kulabantu abahamba betshela uZulu ukuthi engaze abhalisa. Le yinto esolwe kakhulu ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Engithanda ukuthi ngitshela abalaleli ukuthi bakithi kungaze kwabayenika ngoba ungafica ukuthi bona abantu abakhulumayo ke basetshenziswa yilabo ababusayo besenzela ukuthi abantu behluleke kumbe babe lokudonda kuyabhalisa. Laye uMgabe lanxa bemuthi ukuthi uyaqilibezela kuthiwa ngesiNdebele akuqili elazigoda emhlana. Asithatheni lelo thuba ke ukuthi wonke umuntu ahambe ayebhalisa ukuvota ngoba one okwaqala kulilungelo lakhe ukuthi avotele umuntu amthandayo. Okwesibili kulilungelo lakhe ukuthi akhethe lokho okufuna kwenzakale eZimbabwe ngempilo yakhe njalo ngomkhonomo weZimbabwe.
Bakhona abanye abathi okwenza bengabhalisi bengabi lomdlandla wokuvota ukuthi sesiside isikhathi bevota kodwa akulatshintsho oluzayo, akulatshintsho abalubonayo. Ungabakhuthaza ngawaphi amazwi abantu abanjani?
Kambe ngabe ngesikhathi sempi sathi thina akulanto ehambayo lapha ngoba siyahamba abantwana bayafa egameni bayabulawa ngamasotsha abantu bayabulawa bayabotshwa asiyekeleni lokhu. Ngabe ilizwe lelisalithatha angikhona ukuthi ngabe salithatha. Kodwa ke saqinisela salwa saze salithatha lelizwe. Kuyafanana nelakathesi lo otsho njalo kufanele abekwazi ukuthi xa usenza into yakho ungayenza ingaphumeleli akufanelanga ukhalale. Akufanelanga silahle imbeleko ngokushela ngoba uMgabe vele unje kumbe mhlawumbe sesavuka.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkulu.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek. Siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngoLwezi 13, 2017. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsivaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, Emotionaland Central, Shamva, North Le South, Ekuruwe North, Emount Darwin East Le South, Lerushinga, Emotionaland East, Uzumba Maramba, Maramba Fungu, Uzumba, Murewa North, West Le South, Emarodera East Le Central, Emotionaland West, Eurungwe East, Makonde, Echinoi, Emakonde, Emangura, Kozimba, Zimba West, Kanyele North, Emashingo, Chivi Central, E North, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Ebe, Emachabaleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Lemkuzi, Emachabaleland South, Ematobo North, Kanyele South, Ebubulima East, Kanyele West, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe, Sasami, Berengwa West, E South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Lezishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisayo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Osondakhethwa ukuba ngumphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emandebeleni, umnumzana Aaron Maboyi uthi ukusilela kwemisebenzi kulomhlubulo sokubangela ukuthi abantu abaningi batshone besemasontweni ngitsho laphakathi kweviki. Uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe amafekithali ukuze uZulu enelise ukuthola imisebenzi. Kubika intatheli yethu uVusisizwe Mkhwananzi.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngolwesihlanu, uMaboyi uthe isabelo seMatabeleland South sibusisiwe ngamathuba amaningi okuthuthuka, kodwa okudingakalayo ukuthi kube lamafekithali alungisa impahla ukuze uZulu athole imisebenzi. Sipha umzekeliso, uMaboyi uthe iChebechebe eligcwele ezifuleni lilakho ukusetshenziswa ekulungiseni amafasteli angathengiswa phetheya kutholakale imali yakwamanye amazwe. Wengeze wathi kumele kusungulwe izifundo ezizadala ukuthi uZulu abekwazi ukuthi ayisiyo nyama yodwa eqakathekileyo enkomeni, kodwa impondo lamasondo lakho kuyasetshenziswa ukuyenza incino. UMaboyi uthe isifiso sakhe esikhulu ngesokubona kusakhiwa iGwanda State University ezafundisa uZulu izifundo ezihambelana lempilo kulesi sabelo egoqelwa ukufuywa kwenkomo kanye lokwenziwa kwamatsha aligugu.
Singabe ngabokulimelela ukuhlangabezi, kodwa sibe ngabantu abazama kwenza ulutho lokuthi siphe abanye, ngoba umuntu lo ofundileyo uzuzile imfundo, kodwa kumele ukuthi imfundo yakhe ayisebenzise.
Wengeze wathi ukusilela kwemisebenzi eZimbabwe sokusenza abantu baye esontweni ngaso sonke isikhathi lalapho bemele babe semsebenzini. UNopala Jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi eGwanda, umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, uthi akulo ukukhuluma boya ngakwenza, kodwa uthi abakuthandayo ibuntu bakhe.
Kunzima ukuthi singathi difference banazayiletha, so ukuthi nje let's hope and see, but ukuthi okuzaba ngcono perhaps kuye kungaba ama relations nje labantu, public relations zakhe njengomuntu oyiprofessional, a former ambassador, a former principal, maybe ama relations zakhe relating to individuals might be better.
Isikhulumi sebandla liphikisayo le MDC ezansi emandebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi uMaboyi kumele ngabandlululi ngezepolitika nxa efisa ukuphumelela emsebenzini wakhe.
Into angayenza mhlawumbe to improve, anga zama ukuthi yena ama relations o public relations yakhe labantu ibe improved, azama ukudlelwana ubungcono engehlukanisa abantu ngokuthi lo ngwaliphi bandla.
Kusenjalo oqothwe ngumongameli Mgabe esikhundleni sokuba ngumphathintambo obona ngentuthuko yamaphandleni, umnumzana Bed Nkoncube seqothiwe njalo endlini kahulumende abehlala kiyo. UMaboyi nguye osezahlala kulindlu. Ninguvuthisizwe Mkhwananzi, owendaba ze-Studio 7, emajawundeni eGwanda.
Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube selisole kakhulu ukubotshwa kwabantu besetheswa icala lokuthuka uMongameli Mugabe. Ngeviki edluleyo kubotshwe abantu abathathu ngaleli cala okugoqela isizalwane saseMelika esisebenzela eHarare. Umsekeli wesikhulumeli seMDC umnumzana Mbuso Siso uthi bayakusola kakhulu lokhu.
Uvele uyijayele into yakhe yokuthi ngasokufika kwisikhathi sema-election uvele uhlala engumuntu osevalweni ocabanga ukuthi abantu nxa besiza elizweni ke bezama ukuzomgenqula, okutshengiselayo ukuthi esikhathini esiningi uvele akawini ngendlela eyiyo, ukuwina ngendlela ezingayisizo. Yikho ehlala engaphathekanga nxa kuba lezi zizalwane zakwamanye amazwe nxa zingena elizweni.
Bakhona abathi ukuhlukuluzwa kwabantu lodlakela lokubotshwa kwabo kulakho ukudlondlobala ngokuya kwesikhathi njengoba siyibhekanelo khetho. Likubona lani ngaleyo ndlela?
Kuyatholakala kakhulu especially from ibandla lezanupiefu ukubana bayakhethisa abantu amacala angayisiwo besenzela ukubana ba-intimidate abantu ukubana bengahambi bayivota befree. Kuvele isikhathi esiningi kuyatholakala esikhathini sama-election.
Umnumzana Mbuso Siso ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
usenzi.
Kule gqweda eseri city amalobolo akumelanga abadalo selihambise udaba lolu emthethwandaba. Kambe kumele kubhadalwe kumbe akumelanga kubhadalwe amalobolo na? Uze nhlaziye udaba lolu ngilo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo. Lo nkosazana Nonsikelelo Mpofu ngiyalibingelela khona ngapho lapha elikhona. Injani?
Siyaphila baba Tuzo.
Siyaphila baba.
Inkase ngawe baba moyo. Nxa sukhangeleke udaba lolu ungathini ngalo?
Hayi mina ngilisupport kangako ukuthi ungalobola ngoba nxa ngikhangele vele kusukela emveleni yethu sikhula thina labo khoko kwavele kukhona lo. So ngaqala ukubuza kwaqala ukuthi yena atluvale lo daba yena ubeboneni usoleni kangaka.
Yeyo yena ngokuthi kwakhe uthi amalobolo ayenza owesifazana angazani ukuba budakadaka amlulaza.
Ngaziphi indlela?
Yena ungazani uyakusola kakhulu.
Ye kungaba ngumbono wakhe futhi ngicabanga ukuthi kungasola nguye yedwa kumbe le 5% enye ngoba ngicane kulezi zathu ezinkulu ezidala ukuthi kulotshole kusukisela vele sikhula thina ngithi ngemvelo vele esindebeleni ukulobola into evele ikhona noma ngathi. So yena nxa sithi ukungalobolwa hayi nakandusupport kangako ngoba izizathu zangikhona mbondi ngeziqinise kanganani ukuthi umhlaba wonke lo ngathi ukulobola akuvale ngenxa yakhe.
Mhm. Mampofu nantu daba akalotsholwa wena ulubona njani udaba lolu?
Udaba lolu alulunganga. I mean angisupport at all vele anginale percentage leyodwa engingathi ngingasupporta ngayo. Ngoba kunje nxa ngizasuka ngiyakomoyo ngifika ngiyahlala nje angikhithelwanga yona senta angikhithelwanga yona inkomo eyodwa lesithunzi lama nginaso.
Ye qhubeka khonapho kodwa yena uthi akusolayo ukuthi umuntu oyinkazana uyabe sethengisiwe phela ngokutsho kwakhe.
Asikho kuthengiswa ubethabe kuyikuthengiswa ngabe kusolwe lakhona even kudala ngesikhathi njengoba umoyo esitsho ngabe ivele into eyayekelwa kudala ngesikhathi nje sabokhokho. Kodwa kathesi kunje angithi mina ngondliwe ngikhulisiwe ngabazala ngisensuka ngiza komoya angithi komoya lifuna ngizokhulisa isibongo. Thonxa ngifika komoya ngizokhulisa isibongo mphombo ukukhathwa kuphela laphana endleleni ngifike ngikhulisa isibongo. Sengathi kuthi ukuthi nxa sengikhulisa isibongo sokuthi hayi mama kwakho sokukwanile sokukhulisa isibongo sungadlulela phambili ngoba umuntu lo angithi akulanto nje ayidonse nzima ngayo ukuthi azangithole ukuthi ngize ngibe segumeni lakhe akulanto nje ayisebenzile nzima.
So nxa sukhangele baba moyo umuntu kathengiswa lapha kwenziwani nxa umuntu elobola la?
Umuntu kathengiswa nxa kulobola lokuyana baba Dube ukuthi waziwe abalapha akhona ukuthi uhlezi njani. So into ezifana lezi njengazenezo kana nxa kuyukuthi akalotshula kuthini kutho ukuthi uyahamba ayekwenda asuke lapha ende ayengale asuke lapha ende ayengale. So lesiyana nje ngithi isibambiso sokuthi umuntu kwaziwe ukuthi uhlala ngaphi kunjani.
Ye ngaphandle kokukhonokho Mampofu ukulobola kuqakatheke kanganani?
langu ngenza ngiba lesithunzi lapha enhlezi khona. Ngangafika kahle sizihlali naye enhlezi khona ngihlale nabantwana babe babili. Ngoba vele kanilotsholwa nganyadlule ngiyakhona ukudlula futhi ngiyephambili ngiyeqhubeka labanye futhi ababili ngidlulele phambili. Ngoba vele kula angibekwanga ukuthi hayi mama njengoba sikhitshelwe ngabakomoya kusho ukuthi umuzi wakho sulapha akwakhiwe. Laphana ukulobola kumele sakhuba uhlobo sikwazi ukuthi lathi siyakhe sibe nekusasa.
Esikwaziyo baba moyo ukuthi ukulotsholwa abantwana akutsho ukuthi kumbe uthengwa umuntu. Anti kunjalo?
Liqiniso sibili ukulotsholwa abantwana akula into ethengiswayo laphana.
Kodwa ke phela abanye bayatsho phela ukuthi hayi ongani kukhona lapha ke umuntu usethengwa sibili.
Hayi lokhu vele akukho injula kancane lo imbono yabantu etshiyeneyo. Labo ngabantu ngezindlela abangafuna ukulobola kumbe ngithi abafuna kukhansi lokulobola kodwa bengalazi zathu nje eziqinileyo ukuthi ngendlela zini ngoba kuvele into evele imvelo.
Kodwa ngokubona kwakho ke Mampofu ubona zani igqoda leli liza ngoba yini kudala lo mthethwandaba ngodaba lolo?
Ikakhulu ngathi nxa lingahlangana labantu besintwini angeke lize linqoshe unless ngasezohlangana lalabo abantu aseba-adopte izinto zesilungu.
Ye mbona ngizani isikhathi sesidliwe ngumangoye phose lakho lokugcina baba moya.
Hayi nxa esithi yena amalobolo hayi ahame mbona ngani ululaza isintu lokhu vele ngiye kuvuma kani.
Ye gqiba khonapho ke Mampofu.
Akayekele nxa yena kungamhambelanga kuhle lapha kukhona akayekele abanye balotsholwe kasiyekele silotsholwe siziphilele kahle angafuni ukuthi sihambe siyeba ngoma sihlalisane.
Ye lapho-ke sixoxakelo nkosazana Nonsikelelo Mpofu siphinde njalo zaxoxa lo mnumzana Sibusiso ndaba nengi moyo ukhona ngale-ke kwele Botswana Oliver lisemoyeni ngumthembo Zeba uKips Dube ilani.
Siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikobe. Ngeviki edlule balaleli kuhlelo lwethu labasakhulayo olwe The Connection olwenzakala kanye ngeviki ngolwesibili ngo-8 ntambama besiphatha udaba mayelana ngendlela abontanga bona abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa obunjengo-Facebook, Twitter, Instagram lokunye okufanayo. Abanye bathi bayasebenzisa ukuze badinga uthando, abanye bathi hayi bhuti Mike mina ngiyayithanda imali, waze wathi I use social media for business, nothing else. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomunye walabo abasebenzisa ubulembu bokuzilibazisa ukuze baphathe amabhizimusi abo umnumzana Walter Ndlovu. Masizweni ke ukuthi yena uNdlovu uthini ngalokho. Ndlovu, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Ah, mina ngiyiphile kakhulu, njani lini?
Hayi siyaphila, siyaphila. Right, Walter, awungitshele ngamafishane mnumzana ngale bhizimusi lakho eliyenzayo usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa.
Okay, hayi ngiyenza i-business lama ngiyenza i-art and crafts. So ngiyayidayisa ebumenjini bokuxhumana, ngiyakhona ukuyidayisa ku-Instagram naku-Facebook naku-internet njalo.
Uthengisa izinto ezinjani nxa sesithi arts and crafts? Phela arts and crafts is such a big, big word.
Ya, ngenza la masofa abe lukwe ngelala.
Okay.
Lama-table akhona, then futhi into engizenza ezinye lama-crate, amakhulakhula crate la akudala, antique.
Awungitshele-ke Walter, ukwenza ibhizimusi lakho usetshenzisa ubulembu bokuzilibazisa kunzima na?
Ya, kwesinye isikhathi ngiyahlangana lobunzima kakhulu because ibhizinisi yakhona isuka ingahambi kahle ma usebenzisa zona ezokuxhumana but akufani.
Umehluko kungaphi?
Ya, yes, i-advertisement yakhona iyo esikuba ibe yinkinga because uzothola ukuthi ama-customer amanye amaningi awatholakali kubo like kubo Facebook. Special abelungu ukuthi bathole ku-Facebook kusuka kube yinkinga.
Ngoba inkinga ingaphi? Angithi wonke umuntu ugcwele khona ebulenjini.
Yebo kunjalo ugcwele but hayi business yakhona yona iyahamba kodwa ayihambi ngendlela yakhona or ayikafiki kuleso stage sakhona.
Hayi ngiyakuzwa ke mnumzana. Awungitshele-ke Walter, ubona ngani umuntu kumele abe lolwazi olunjani ukuthi aphumelele eyenze ibhizimusi lakhe esetshenziswa ubulembu bokuzilibazisa?
Ulwazi umuntu okufanele abe lalo kufanele abe ulwazi lokuthi usetshenziswa kanjani, uyisebenzisa kanjani because angeze nje kuphela ukuphosta izinto kumahholo akho but kufanele bekwazi ukuthi usebenzisa kanjani ukuthengisa enkundleni zokuxhumana because isikhathi esiningi ma ngifaka into zami ngisuka ngibe chakabelunga kakhulu kwenza ukuthi babone lokho nyabe ngikudala
njengoba kulabo ntanga abaningi abasetshenziswa ubulembokuzi libazisa abo Facebook abo Twitter abo Instagram ungathi ukwenza ibhizinisi lakho khona kuyinto engathuthukisa indlela yokuphatha ngayo ibhizinisi lakho na
Yeah. I think kuyinto emqoka kakhulu ukuthi umuntu i-business uliyenze kuma social network because abantu abaningi bachitha isikhathi eside bekuma social network because akufani ku-advertiser kwakhona izinjalo ku-chief
kakhulu alright ngiyakuzwa ke mnumzane wothi ngikubuze umbuzo wami wokugcina bese sigqiba uhlelo ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga abalesifiso sokwenza imali besebenzisa i-social media njalo i-internet kodwa bona bayasho ukuthi hayi abalala ulwazi oluthile ukuthi bangaqala ngaphi
yebo ngilasi isifiso kakhulu sokuthi ningabasiza lami lapho engabasiza khona ukuthi babekwazi ukuthi ba-advertiser kanjani, benza kanjani. Hayi ukuthi kuphela uyangena bese ufaka into zakho kuphela hayi but
awusinikeze phela ama-social media details akho ukuthi laba abalesifiso sokuthi hayi wathi sibone ukuthi art and crafts yakhe ime kanjani bangakuthola kanjani
okay ku-Facebook u-Walter Rapelang Ndlovu then ku-Instagram u-Walter Rapelang
hayi Walter siyabonga kakhulu mnumzane bekuhle ukuba la kuhlelo mnumzane
nami ngibongile kakhulu
hayi siyabonga hayi balaleli mzwile umnumzana Walter Ndlovu ongisakhulayo ophatha ibhizimusi lakhe ngasebulenjini uWalter njalo ngomunye wabalaleli bethu siyabonga kakhulu Walter siyabonga nxa lifuna ukuxhumana lo Walter lingamthinta ku-social media noma ku-WhatsApp kunombolo zakhe ezithi +27 64 120 4287 ngiyaphinda njalo +27 64 120 4287 Ay balaleli isikhathi kungathi yiso esesiphelile masidibane ngeviki ezayo kuhlelo lwethu labasakhulayo olivalelisayo nguMike Hove lilale
singeneke ecaweni Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ngobusuku obuhle kangaka
Usiphathele uphumbalo namhlanje
Namhlanje bemfuna ukunika abalaleli bethu ingqobe ngento yakhuluma nguJakobe kuchapter ka 1 verse ka 27 uJakobe lapho sinika ingqobe uthi yena ukukholwa okuhlambulukileyo okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu Baba yilokho ukuhambela izintandane labafelokazi ekuhluphekeni kwabo lokuzilondoloza kokungcolisayo emhlabeni kuthi ukuthi lapha sile ngqobe enkulu kakhulu uJakobe asinika yona okokuqala uyasitshengisela ukuthi kukhona ukukholwa ukuthi nxa kusiza phambi kwaNkulunkulu kungabi ukukholwa okuhlambulukileyo esingathi kumbe ngcane okuyabe kungcolile phambi kwaNkulunkulu ikanti yena lapha ugcizelele kakhulu ngokukholwa lokhu okuhlambulukileyo uthi yena okokuqala singabala phezulu siyananzelela ukuthi uyasikhuthaza ukuthi obani ngabenzi belizwi lingabi ngabalizwayo kuphela lizikhohlisa ngakho ngiyakholwa ukuba namhlanje nxa sikhuthazana sisuka lapha sizihamba siyekwenza ilizwi okokuqala uJakobe lapho uthi ukukholwa okungangcolanga phambi kwaNkulunkulu uletha indaba yokuqala uthi kuhambela izintandane siyakwathi nxa sikhangela lapha elizweni lethu leZimbabwe abakwaziyo bathi khona inani labantwana abazintandane zinkulungwane zezinkulungwane eziningi baningi abantwana abasala bengasela bazali sebeyiwo abakhangele imizi ngenxa yemikhuhlane ngenxa yezinto eziningi ezenzakalayo ngakho uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba laba bantwana akudingakali ukuthi kube le ngilosi ebakhangelayo kodwa kudingakali ukuthi kube lo muntu umuntu lo ngubani umakhelwane yisihlobo abazalwane ngakho kumele lapha silomlayo ukuthi lapho sihlangana labantwana abazintandane abahlala esigabeni zethu kumbe izihlobo zethu umbhalo uyasilaya njalo uyasikhuthaza ukuthi sibakhangele. Izwi likaNkulunkulu lithi lona, nxa ukhangele intandane wena ufana lokuthi ukhangele umuntu osenhlizweni kaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu uyakukhumbula njalo uyakunaka kakhulu lokhu. Okwesibili, sibona ekhuluma ngabafelokazi. Umuntu oyabe lahlekelwe ngomkakhe isikhathi esiningi uyabe seswele umuntu obeletha ukudla ngkhaya, umuntu obeluphahla. Umuntu nxa esengene kuleso sigaba, ungene esigabeni esinzima kakhulu sibili. Kodwa uJakobe lapho uyasikhuthaza ukuba abazalwane singakhulumi kumbe singakhangeli, sizwele kuphela umuntu lwana sithi, hhayi ngiza kuthandazela ukuthi uthole ingubo, ngiza kuthandazela ukuthi uthole ukudla. Kodwa uthi yena, kasithatheni ukudla esilakho siyenika umuntu ongumfelokazi, asithatheni lokho esilakho siye kweyaba sihlanganelane ukuze labo badle. Ngakho lapha sibona into eqakathekileyo ekhulunywa nguJakobe yokuthi ukholo lolo lwesilwane ayisilo kholo lokukhuluma kuphela, kodwa lukholo olwenzayo. Kutho ukuthi ukholo olungalamsebenzi phambi kwaNkulunkulu luba yize, luba lukholo olunganceti ngalutho. Siyananzelela njalo ukuthi uthi yena nxa sikwenze konke lokho, kodwa nanzelela njalo ukuthi awuzingcolisi ngezinye izinto, kusho ukuthi ngesono. Abantu abaningi khathesi siphile emhlabeni wokuthi abantu abaningi bajayele ukuthi nxa umuntu engene ebandleni basikhathaza ngokuthi ule moto enjani, usebenza ngaphi, ngingatholani kulowo muntu. Kodwa balutshwana abazibuza lo mbuzo ukuthi, kambe mina shuwa nginganikani ebantwini abadubekayo? Ngiyathokoza ngoba kathesi sesiyangena esikhathini sekhisimusi, sesiyangena esikhathini zokuthi izimuli zizabe zithokoza. Kumele engqondweni yethu sicabange ukuthi manje laba abanye abaswelayo sibancedisa njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Sifuna ukuthandaza namhlanje. Baba, igama likaJesu, sithandazela abazintandane labafelokazi, ngoba wena uthi ungubaba wezintandane ngokhangela abafelokazi. Ngakho siyabathandazela, sibabeka ngaphansi kwamaphiko akho, ngaphansi kophahla lakho. Njalo sithandazela lalaba abalaleleyo ukuba Nkulunkulu uzavusa enhliziyweni zabo ukuthi bencedisa labo abaswelayo, ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu, ukukhuthaza abalaleli ukuthi asambeni siyedinga intandane labafelokazi sibancedise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sile themba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Izingumvungu zifisi impilo yami, nobubi budlangile umlingi esenqoba.
Ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule ba Nkosi yami,
ungikhumbule Nkosi yami, lapho ngiwelulwa
vilaba
lukuzulakalalo, lapho izingozi zalo zisongu ungikwinya.
Ungikhumbule mina wena wenkosi,
ungikhumbule
Nkosi usiyami,
ungikhumbule Nkosi
usiyami,
ungikhumbule Nkosi yami, lapho izono
zami.
Black Mambazo, Lady Smith, amambazo amnyama bahlabela kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje besithi bona ungikhumbule Nkosi yami. Ukuzigqiba ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lisola uhulumende ngokubopha abantu abetheswa umlando wokuthuka uMongameli Mugabe. Baxwayiswa ukuthi bachiyane labakwenzayo abahamba betshela uZulu ukuthi engabhaliseli ukuvota kukhetho oluzayo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.